sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele. Ivuka njani mthwazo omuhle, salamukela kumsazo weStudio 7 namhlanje lesithathu mhla zilichumilane kuNcwabakazi 2019. Igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje, ibandla le-MDC lidika alibuyeli emuva ngokuthengisela emgwaqweni, noma nje kulabasekela ibandla le-ZANU-PF abathi akumelanga kwenzakale khonoko.
Njengenhlanganiso ye-MDC sizimisele ngokuthengisela kwethu. Sizaqhubela phambili ngamalungiselelo. Ngolwesihlanu sizabe sithengisela eHarare.
Abakubandla le-ZANU-PF bathi ibandla le-MDC ichitha isikhathi ngalokhu. Kuthoniswa abantu bokuza ababothwe eGoli kule South Africa ngeviki ephelileyo.
Thina singabantu bala eMzansi, mina nabantu bakithi asijabulanga ngalo hlobo ugovernment uhulumeni wa-approacha this situation ngakhona.
Lingakhuthwa ngezemiculo lokunye okufanayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Ibandla le-MDC elikhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lithi amalungiselelo okuthengisela emgwaqweni asekuzinga eliphezulu. Isikhulumeli sebandla leli umnumzana Daniel Molokele uthi bakhangelele ukuthi abantu abaningi bazangena emgwaqweni eHarare bekhonona ngesimo esibi somnotho. UMolokele uthi inkokheli yebandla leli izabe ikhona ekuthengiseleni lokhu loba ibandla le-ZANU-PF kanye labanye abaphathintambo bakahulumende besithi kumele kumiswe lokhu. UMolokele uthi kunengi sibili abazakwenza ngalelo langa njalo kuzavikelwa abantu.
Njengenhlanganiso ye-MDC sizimisele ngokuthengisela kwethu. Sizaqhubela phambili ngamalungiselelo. Ngolwesihlanu sizabe sithengisela eHarare, asibuyeli emuva, siqhubela phambili. Sizaqala ngokuthengisela eHarare ngolwesihlanu, kodwa kulezinye inhlelo ezizalandela ezokuthengisela kwami kwezinye izigaba zeZimbabwe kumbe amadolobha esizwe, kodwa ngolwesihlanu yiHarare kuphela.
Inkokheli yebandla le-MDC izabe ikhona yini yonke?
Inkokheli zonke zenhlanganiso yethu ibandla le-MDC ziyobe zikhona, akulo yabe sele. Zonke inkokheli from national to provincial to district to ward level, branch level ziyabe zikhona. Siyabe sitshengisela simanyene sindawonye.
Amalunga ebandla le-MDC azavimba njani ukuthi kungabi lodlakela kulokho elabe likwenza?
Sizame ngendlela zonke ukuthi kungabi lodlakela umbudlame. Mhla sitshengisela ngolwesihlanu, silama marshals esiwathwenileyo azabe ncedisa ukuthini kube lokuthula. Sikhuthaza njalo bonke abantu ababe bematsha ukuthini basebenzisa ama-cellphone abo ukuthatha ama-video kumbe ama-photos ma bengabona umuntu ozama ukwenza ukudlakela. Njalo sidinga ama-special cameras esiyaphamanya ama-marshals ukuthi bathathe ama-video. So sizo make sure ukuthini akula muntu oyenza ukudlakela mbudlame.
Umnumzana Daniel Molokele isikhulumeli sebandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa. Kodwa-ke umnumzana Dingumuzi Phuthi webandla le-ZANU-PF uthi akukhanyi ukuthi ibandla le-MDC lizamani.
Bathi bathengiselani shu. Abantu babavume ukuthi sesadlula kuma-election. Babavume ukuthi siyakha ilizwe kule transitional plan ekhona esiyisebenzisayo. Babavume ukuthi umango esiphezu kwawo kawuthathi 1 year. At most ungathatha 5 years kuyabe kungathi kunganelo. Kodwa kumele uthathe a bit of some time ngoba ziningi izinto ezidinga ukulungisiswa. Athi ukuthengisela khona kuza kwenzani ngaphandle kokubhidliza intumba le-complex, lokubhidliza izitolo zabantu, lokubophisa abantwana babanye abafazi abanjengomama engimkhangeleyo ezihambela egumeni lakhe ndoba nisekhaya kanje kithi. Abantu kabafunde ukuthi ukusebenza nzima lokumanyana lokuthandana lokuthanda ilizwe yikho okwakhayo. Konoko ukuthi sizabe silokhu sisenza lokhu nalokhu kuzathi kuhlekisa ngamanye amazwe. Ngikhuluma kanje sobe siseRwanda. IRwanda lilizwe elafunda ukuthuthuka ngenxa yobunzima abahlangana labo ngenxa yenzondano babulalana over 1 million people in 3 months. thina sehluleka ukufunda izifundo zonke esahlangana lazo from 1980. Siloku sicepha ngabantu nje siba labantu abathi banganikwa ischolarship bayefunde eRhodes abuye sehumana benikwa imali bebese sebethengisela. Ngithi abantwana beZimbabwe kabayekele khonokho.
Kodwa
uthi sibe ne-engagement namanye amazwe. Thina sifuna ukuthi Britain, America, France, China, Germany, Russia, whoever it is, basikhangela ukuthi sizama ukwenzana. Afake umbono wakhe naye. Xa befuna ukuzokwenza ama-business, kababuye bezo-trade ahleli lathi sisukeni kulokhuyana okuthiwa yi-isolation ukuthi sibe lizwe liyihlenge.
Kodwa abantu bakhala ngendlala futhi. Abantu bakhala ngendlala babaphuthi. Bathi hey, akusathengi izinto. Bathi vele impela.
Indlala ikhona this, indlala ikhona sibili. Indlala ikhona sibili abantu bakithi, mina ngiyahamba umango wakithi wonke lo. Indlala ikhona lokho kuthiwa yi-climate change. I-climate change yiyo eyadala i-drought, yiyo eyadala isomiso. Isomiso kasidalwanga ngumnangagwa, asidalwanga nguThamisa.
Emadolobheni-ke.
UThamisa kasoze athi isomiso ngesakhe ngoba sizamenzela ngcono ukuthi abuze. Umnangagwa kasoze agconwe ukuthi nguye olethe isomiso. Kasilweni lobuyanga. Yendlala sibambene njengamaZimbabwe.
Babaphuthi abanye bakhala ngokuthi emadolobheni. Bathi emadolobheni akula msebenzi.
Kuleqiniso ukuthi kabala msebenzi ngenxa yokuthi kathesi silama industry amaningi avalayo. Lawo uyakwazi gifts kobulawa kwakuthiwa kuzokubonta ukuthi ziyathunqa. Ye, usathiwa konke ukuthi ziyathunqa kwamfana kwakuthiwa ukuthi ziyathunqa ngenxa yemphongolelo yane yezesa kunye leminye imisebenzi eyayisenziwa ngamafekitali ngapha kubo Belmont labo Stone Grove. Kodwa ke as industrial hub iBulawayo izananzela ukuthi kwadeda lokhu ngenxa yezinto ezenzakala ngesikhathi sazabo 1992,000. Kodwa okunye kasivumeni ukuthi sasalela kutechnology silokhu sithende ukuthi thina sasivele sile mitshina lamafekthali. Kasivumeni ukuthi itechnology sitshintshile sithathele okwamanye amazwe okungasenza sisebenze nzima sivuse omelini.
Umnumzana Dinga Moseiphuthi lilunga ledale lephalamende njalo ubandla le-ZANU PF sixoxe laye esePlumtree. Abantu bokuza ababotshwe ngeviki ephelileyo abacatshangelwa ukuthi bangena kwele South Africa ongekho emthethweni bamiswa emthethwandaba. UBenedict Nhlapo usethulela lolu daba.
Laba ngabakwamanye amazwe abebetshengisela phandle komthethwandaba kamantshi eJohannesburg ngesikhathi kuthonisiswa labo ababesetheswa icala lokungena elizweni kungelamvumo. Phakathi emthethwandaba abakwamanye amazwe laba iningi labo obengabeZimbabwe leMozambique bebebukeka bethukile kakhulu njalo behlukumezekile. Labo okutholakale ukuthi abalazo incwadi zokuba selizweni ngokusemthethweni bahle basiwa eLindela lapho abazasuka khona sebephindiselwa ekhaya. Kodwa-ke abebetshengisela phandle kwedale bebezonde beganonwabo. Lokhu kube ngemva kokuba umthutshisi evumile ukuthi ababotshiweyo abanye bebelazo incwadi zokuba selizweni kodwa balokhu bevalelwe ngoba amapholisa abelokhu esazihlolisisa. Bebetshaya phansi ngentonga besithi ukubotshwa kwabantu bokuza laba bekuyinzondo nje etshengiswa nguhulumente. Umnumzana Teenage Gumbe oyebandla lase South Africa lezombusazwe elilwela abakwamanye amazwe ele African Civil Revolutionary Movement ACRM uthi kuyayangisa ukuthi uhulumende usevala kwehluleka kwakhe ngokubopha abakwamanye amazwe mahlayana.
Thina singabantu bala eMzansi, mina nabantu bakithi asijabulanga ngalo hlobo ugovernment uhulumeni wa-approacha this situation ngakhona. I-government igangile this time, ayenzanga into right kubantu bakithi. Thina silwa ne-Africa, simele Africa yonke.
Isenzo sokubotshwa kwabakwamanye amazwe lesi kungathi sesihlobise ubudlelwano bezizalwane zakwele South Africa lezakwamanye amazwe. Inhlanganiso yezifundi kwele Nigeria kubikwa isethusela ngokuthi izakwenza okufanayo kuzizalwane zakwele South Africa lamankampani azo aseNigeria. Lokhu sekwenze umphathintambo ubona ubudlelwano beSouth Africa lamanye amazwe unkosikazi Naledi Pandor aphawule sithi ngeke kuvunyelwe abakwamanye amazwe bezotshaya amapholisa eMzansi.
Cannot behave in that way toward a police service Nike wenze njalo emapoliseni. Amapolisa alomlando ukugcina umthetho. Leyo yinto okufuze ihlonishwe yiloba ngubani oselizweni.
Who is resident in our country.
Abasemazweni laba bathi bafuna uhulumende be-Africa bakhulumisane nomongameli Cyril Ramaphosa ngalolu cuku olwenziwa kuzalwane zakwamanye amazwe. Mele Studio 7, Johannesburg, South Africa, ngingu Benedict Nhlapho.
Sizokangela ke okwethulwa ngamaphepha ndaba atshiyeneyo lemisakazo ngokwenzakala kweZimbabwe. Iphepha ndaba leZim Live libika ukuthi uSada Popovich odabuka kweSerbia nguye okuthiwa nguhulumende ufuna ukuncedisa ibandla leMDC ukuthi litshengisele emgwaqweni ukwenzela ukuthi lisuse umongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe embusweni. UPopovich wancedisa ukususa esikhundleni uSlobodan Milosevic njalo lokususa abanye uhulumende kulokhu kwakubizwa ngokuthi yi-Arab Spring. Kubekwa ukuthi uPopovich ube kobulawayo. Usanda kulolonga abadabuka kweZimbabwe ngokutshengisela emgwaqweni. Abanye abafundisa amacebo atshiyeneyo kwele Maldivis bafika ekhaya babotshwa besethiswa amacala ukuzama ugenqula uhulumende kaMnangagwa. Iphephandaba leHerald libika ukuthi ilizwe leZimbabwe lisebenzisa izigidi ezingamakhulu amane 400 million ngomnyaka ukuhlawula imali yabantu abahlala elizweni abelatshwa kwamanye amazwe. Yebo, kwamanje ke soke isikhathi senu ukuthi lisitshele ukuthi likubona njani okwenzakala kuleZimbabwe lingakhohlwa ukuthi kumele lenzeni, kumele lifitizele konkana kwisibhono kuWhatsApp kunombolo ethi libe selidumeza umlayezelo wenu kunombolo ethi 012024650318. Ake sizwe ukuthi abanye bathini.
Sayonani basakazi be Studio 7 linjani Mhlobo zami? Hayi, siyalizwa Mhlobo, umsebenzi liyawenza phambili ngomsebenzi bantwana benhlabathi yeZimbabwe. Siyalibonga kakhulu. Hayi, khona njani? Siyezwa konke, silalele ngelanga ngelanga, siyabe silani indlebe zithile. Ye, hayi kuhle, mina ngingumama wenu bantwabami. Ngithe ngilibingelele, ngithi phambili ngomsebenzi. Jamisa tshethe-tshethe.
Usenhlizweni yethu ilokho esihlangana ngakho, esikhulumisana ngakho esigabeni sethu seChisuma, lapho okunamajaha amabili akonkomo awele emfuleni uZambeze. Yipho okusikhathaza kakhulu njengesigaba. Esigabeni nje siphakathi kosizi, siyabadinga laba bantu esesimtholile ngomncinyane, simthole nje namhlanje usekuseni. Ubhuti wakhe bengathi umfowabo akasikamtholi. Ngakho ikho okusenhlizweni yethu kade sikho kusikhathaza kakhulu ukuthi siphakathi kokudinga, siphakathi kosizi njengesigaba, siphakathi kosizi njengemuli, siphakathi kosizi njengobukhokheli, siphakathi kosizi njengabantu nje esigabeni. Ukuthi ngabe inkosi yangenela omunye lo esingakamtholiyo atholakale.
Liyavuka balaleni nabasakazi. Hayi, thina siyavuka. Ye, hayi, ilanga lona lifikile sibili ngoba langa liyafika, kodwa akusebenzi njengokwenzakala ngoba abalweli bembi ayisiko ukuthi ngabasephalamende kuphela. Bonke abalweli benkululeko balweli bizwe labaphandle abahlala emakhaya kahle nabalweli benkululeko bazize bephiwe inhlonipho. Inhlonipho ayikhangeli laba bale mali, sekungathi kukhangelwa bale mali eningi yibo kuthwana yiba okuvezeleka ngamaqhawe. Akufuni ukube njalo.
Nangumayikheli, into enginanzeleleyo sapho leZimbabwe nokuthi asiyabuke sitshayinja sibuhlomphile ukubusa kwabamnangagwa lo asombuso omnandi ngoba yena ebezibona ayibazi ukabuza uyasitrethena ebesibona isitrethena ebesesithi kuright elizweni ngoba you never salute umuntu okutrethenayo as uyamhlonipha uyabusa umesaba when nganto uyafuna ukuthi ihlonitshwe nganto uyalungisa into ezenza zibe normal ehlonipha amalungelo abantu enza ukuthi labantu bemhloniphe.
Yebo, sanibonani, linjani basakazi abahle. Mina ngowami umbono, ngokwami ukubona ngibona ngathi uhulumeni ayikho into angayenzela abalweli benkululeko ngoba vele akabathathi nje, akabathathela ekhanda, akabathathi serious. Sekhohliwe ukuthi yibo abakhululile izwe ukuthi khona manje bezibuse nje besenza yonke into abayenzayo kungenxa yabalweli benkululeko bona abakhululile izwe. Bona sebethatha labo ababebulala abantu bebayenza abalweli benkululeko kanti labo kwakuyigebengu nje ezazidingwe ukuthi zizobulala abantu, zizoqeda abantu, zizobulala umphakathi. So engikubonayo angiboni kukhona into engayibayenzela yona vele hhayi. Ngabe wayebayenzela ngoba wayenzela kudala kumanje nje angiboni ikhona into angabayenzela yona. Bekhohlwe nje abalweli benkululeko ukuthi khona into abangayenzela nguhulumeni wezanuphela. Ngowami umbono ngibona nje abantu bengabe bezikhohlisa uma ngabe kukhona into abayibhekile. Izanuphefu nje abantu bahlukane nayo, ayikho into ongayenzela abantu. Thina sikucelayo ukuthi khona ikakhulu ama-provinces zonke nje emathebeleleni besicela ukuthi into ezenzakala emabhoda konke kakhulu imali le ephuma emabhoda iningi kakhulu imali ephuma emabhoda kayisebenze endaweni kulaleyo bhoda khona.
Ye, siyabonga kakhulu-ke. Nxa lifisa ukuthi lisithumezele-ke imilayezelo yenu, hambani kuwhatsapp-ke lichaye-ke irekording yenu lingarekhoda-ke khonapho selisithumezela umlayezelo wenu kuwhatsapp unombolo ethi 01 202 465 0318. Okwamanje sike sikhangele okuhambelana lakwamanye amazwe ngamafishane. Uhulumende wakole Cameroon uthi uzajezisa intatheli zindaba wokubiwa ukuthi zisekela amalwekusasa kulelo lizwe. Ilizwe le-Uganda lithi kumele kuvinjwe okunye okwethulwa ebulenjini bokuxhumana okungani kukhuthaza ukuganga lezondo, kodwa bazi ngokwenzakalayo bathi uhulumende ulwisana lamabandla aphikisayo. Lonyaka kunanzwa usuku lwe-Heroes Day, abantu abaningi bekhonona ngokwenzakala elizweni njalo lokungathakazeleli okwenziwa ngabantu bakuviyo lezebra. Bathabile Masuku usethulela lolu daba.
Uzibuso weZimbabwe ubuye ngomnyaka ka-1980 ngemva kwempi yabalwa bekuviyo lebutho elezebra lelezandla. Izebra liviyo lebutho lebandla lezaphu kuthi izandla liviyo lebutho lebandla lezaphu. Ngemva kwaleyo mpi abalwa bekumacele womabili baphiwa imbadalo yokuba lisotsha kuleyo mpi njengendlela yokubahlonipha kanye lokuhlawula ukulahlekelwa abakwenzayo. Imbadalo leyo kwakuyimali kanye lamaplaza ayenikezwa abasindayo abafelwakazi kanye lentandane ezathiywa zingaselabazali. Kodwa imbadalo leyo kukhanya yatholwa kakhulu ngabeviyo lezandla ukwedlula abezipra. Lokhu kufakwazwa ngumnumzana Isaac Mabuka, omunye wabalwa impi yenkululeko ekuviyo lezipra.
Into esifanele siqakathekise ukuthi sifake abantu bonke abalweli ilizwe phambili, hatshi amabandla ayiwo abusayo kumbe alwele afuna ukubusa, irregardless ukuthi uvela kuyiphi inhlanganiso. Uhulumende uright ukuthi ayenze imihlangano yokuthi kuqakatheke ukuthi abantu balweli ilizwe, kodwa okungani kuba kubi ukuthi nxa sufika endaweni lezo ufica sekungani kuthiwa umhlangano wenhlanganiso yobusayo kuphela, sekucina usinda abanye abantu abavela kwamanye amabandla.
Umnumzana Moses Mzila olilunga lezipra njalo engumongameli we-ANSA uthi uZulu kumele akwazi ukuthi inzondo yavela ngaphi kanye lokubandlululwa.
Kuqakathekile ukuthi uZulu akwazi ukuthi umbutho wezipra yiwo owalwa wehlula amakhiwa kwabangela ukuthi kuyiwe kula Cancer House Conference okwaqala. Okwesibili, uZulu umele ukuthi akwazi ukuthi ubuqhawe bezipha bona lobu yibo obangela inzondo evela kuzana uPF ukuthi kusukela ngo-1980 ukuthi amabutho ezipha kusamela achabalaliswe bephathisana lamakhiwa. Kunamhlanje nje thina sikhala ngabafowethu abangamaqhawe abaletha inkululeko kodwa ababulawa yizana uPF befele emajele kusukela kuLookout Masuku kusehla kusiya phansi kuba Rick and Fire. Sibuhlungu ngendlela esaphathwa ngayo, ngendlela esiphathwa ngayo namhlanje ngohulumende wezana uPF ukuthi siyabandlulula singazathi ayisitha abantu abalwayo sethula isitha.
Umnumzana Marshall Ndlovu ongu-retired colonel uthi ilanga lamaqhawe litsho abantu abazinikelayo ubuqhawe kungakhethi hlangothi.
Ilanga lamaqhawe kalitsho ababhubhayo kuphela, kodwa litsho nabaphilayo abazinikelayo kule impi ukuze kubuye uzivuse weZimbabwe. Kungakhethi ubona uhlangothi luluphi, kodwa into esuka ibembi kuthi kulalabo kuthiwa badiklewa ubuhero. Iqhawe liyananzelelwa ngoba vele ubenzile ngalokhu azinikela kukho. Kodwa ke nxa sokufika isikhathi sokusithi hatshi sokuthiwa sebedikilewa, ngenye indlela yokwenza ukuthi kube khona ubandlululo bese kusithi laba abangavumelani ngomcabango labo ebandla elibusayo bese kuthiwa kasomaqhawe, lanxa imisebenzi yabo ibafaka kulolo phawu yikho ububi bakhona.
Umnumzana John Maluzu uthi abantu sebehlanganisa ilanga lamaqhawe balenze elabo.
Ukuthi abantu basuka besebedaluta ibala lokuthi Heroes Day basebenza isibaye personal belonging.
Osakhulayo umnumzana Lameki Ndiweni uthi uyise wayelilunga leZipra kodwa namanje imali abayitholi nxa beyilandela emahofisini batshelwa ukuthi iyabhadalwa kodwa abayitholi.
Ubaba wayelilunga leZipra elipheleleyo njalo amaphepha khona silawo alapha yi-trainer esekho imabarracks eZambia. Isimanga ukuthi wahamba walungisa amaphepha akhe kodwa lokho kusilindelela namhlanje waze wabhubha silokhu singatholi lenzuzo okufanele iphume ilande yena.
Umphathi ntambo wesabelo sakobulawayo uthi akulaqhawe elibandlululwayo kodwa abantu yibo nje asebekhohle ukuthi amaqhawe amaningi awazange akholisa impilo zabo.
Abaningi sebekhohliwe ukuthi laba bantu balwile bakhulula abakholisi khonokho okukholiswa ngabanye abantu, but abantu sebekhohliwe to an extent ukuthi abanye abantu uzabe sithi lathi sifuna ukuba le yethu impi. Sifuna ukuthi sipheke abantu ukuthi bantu hloniphani, nampa abantu abasenzela umsebenzi omuhle siyababonga.
Ukukhunjulwa kwamaqhawe kanye nokuhlonitshwa kwawo kuyindaba elokhe ile nkulumo ikakhulu mayelana lenhlawulo abayitholayo. Abanye abalwa impi yenkululeko bathola inhlawulo enkulu ukwedlula abanye, kuthi abanye abafelwakazi lentandane lokhe besele egcekeni kungela obanakekelayo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kwamanje-ke sesihlangene ngokwenzakala kwele Melika. Amagqwetha amele izabelo ezilithumi kwele Melika athi azabambisana indlela yokuvimba urhulumente kamongameli Donald Trump oseguqule umthetho wokondla inyamazana lezinanakazana zasendle obizwa ngokuthi Endangered Species Act. Uhulumende kaTrump uthi useguqule ezinye iziqondiso zomthetho lo ovimba ukubulawa kwezinye inyamazana lenyoni lokuganyulwa kwezinye izihlahla. Uhulumende kaTrump uthi ekuguquleni umthetho lo bazavikela okunye kwalokhu obekungaphansi komthetho lo, noma nje okunye kwakho kulakho kufinyelelwa nguZulu. Abakhangele ezemvelo bathi okwenziwa nguTrump labanye bakhe yikuzama ukusebenza labantu abagamula izihlahla zokwenza izindlu lokunye okunjengokucongolozela amafutha ezimota lamanye atshiyeneyo. Umthetho lo uvikela ukubulawa kwenyoni eziningi ezigoqela ingqungqulu lokunye okukhanya sokuphela ngokuya kwesikhathi kwele Melika. Ye, okwamanje-ke sesingena kwezomculo lamhla-ke silothemba Maseko ocula ezokholo lwesiKristu.
bambu Jesu yenge lalikala Pepe anaye Golgotha bambu Jesu
yenge lalikala Pepe anaye Golgotha
Salibona nilonke injani igama lami nguThemba Maseko lokuzalo ngizalo endaweni yase Plumtree esigabeni sasempandeni esigodini sasemkhayeni ngizalo ngukhothi Maseko noqonda phindlovu ngikhulela kwena le ndawo yasemkhayeni
maye ngosizi
maye
ngosizi
igama legroupu kumthombo wegazi enesihloko esithi ziyamazimalusi ngiqale ukungena kule music industry ngo-2018 kube nzima kancane endleleni ebengihamba kuyo kodwa-ke amandla kankulunkulu namandla kajehova kufikile isikhathi sokuthi i-albhamu liphume noma liphume sekulate ekuqaleni kuka-2019 kodwa-ke ngilibiza ngokuthi ngelika-2018 vele albhamu yona leli kanti-ke ngibhekelela ukuthi ekupheleni komnyaka onalo u-2019 ngisapheka elinye i-CD elitsha njalo ngumthombo wegazi enesihloko esithi ilwa nesitha sami
yenge lalicala bese anaye Golgotha bamba mbu Jesu
yenge lalicala bese anaye Golgotha baba nyama yenze donke amatwana wakwele zima
Maye ngosizi
Ngiyabonga ngidumisa futhi uNkulunkulu ukuthi angigeze amandla ngingapheli umoya ngingapheli amandla futhi ngiqhubeke ngayo le ngoma ngisiyaphambili ingoma elinazo leli albhamu lengoma eziyi-14 ligoqela ingoma ezifana nezazingamachuma nethoba eligoqela ingoma ezamazumalusi eligoqela ingoma ezithi bambambu Jesu ngenacala wayesentabeni ethi kubafundi esengihamba sala nishumayele ile ngoma ezinjalo nje zonke ziyi-12 ziyi-14 ngokuphelela kwazo kutsho ukuthi ngiyambonga uNkulunkulu futhi laphana uma ngikhumbula indlela engikhule ngayo le ndlela engiphile ngayo uma ngidlala le ngoma ethi bambambu Jesu ngenacala isiyana yeGolgotha ngikhumbula indlela engikhule ngayo le ndlela engiphile ngayo kube nzima kakhulu endleleni yokuphila engisafisa ukuthi uNkulunkulu anginikeze amandla abazali bami besaphila ngikwazi ukubadlisa ngikwazi ukuba isibonelo esihle kubo
yabona nathi lapha siyayidla sibili okumangalisayo sibona ukuthi abantu bathini kufacebook lapha-ke siyabona ke kulo mnumzana uBrance Mile Khumalo ukuthi uvuka njani baba Dube ukuthi sendigolide la ukuthi baba Dube liphilile yi-9 phile bafowethu Jason Maphosa uthi ngithombo sithembayo imlo khona khonapha mfowethu kuzobuya ke uJamela uyaphinda futhi uyabhala khonapha usikhandazi ukuthi Bulawayo kayihlale phela phansi ngoba MDCA leZanu-PF kuyahambelana nje lokhu kutshengisela ngokunye lokhu elikhuluma ngakho sikhubuza umlalazi uthi ngikhona khonapha esitikini usandishayela umusic kancane izwele ye ye singazi uthi uzwe njani-ke umculo lo singakehlukani nokuthi sikhangele bezigokhela lamhlanje ibandla le-MDC lithi lizatshengisela ngolwesihlanu loba-ke kulabantu abalethuselayo lami ngokho lapha sengilivalelisa yibo umthembo ozithembayo ngisithi baba izimbabwe muhle